unkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla lemthwakazi Republic Party kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhla ka 19 Ntulikazi. Abe-MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayinoth, loMxolisi Ncube umgcinisihlalo ohlangothi lwabasha ozamela iPhumula. USaji Ncube loTrayindiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo omkhokheli we-MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani e-South Africa.
Ukubotshwa bengaboshwa kodwa sizakontinue nxa ukuthi umanager lowu engalungisanga indaba abantu ababaqoqa abaqotshwa emsebenzini.
UWisdom Khwananzi, esinye seziboshwa, ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla ebotshwa.
Into eyenzakalayo mhla ngolwesihlanu mhla ngibotshwa, umpholisa owambambayo wangigwenxa the time unyangisatshelele wafuna ukunginyathela. Actually kanye wayele tension yokungiqamula, although ngaviya kancane wanginyathela, although unyawo ngase ngikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapholisa and they refused to give me a letter. Besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganginceda ngalo. Ngase ngibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yena incwadi yesibhedlela, baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla lemthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla lemthwakazi Republic Party kunye nababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhasha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abaningi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.